Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End-TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba, ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi nganxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili uJaba Lokugwetshwa lo wayengumongameli wezengeza West edalela iPhalamende uMnumzana Job Sikala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele ekulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Uhulumende wakhe esemhlanganeni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamashumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kaZulu, ukuthula okuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungela ezombusazwe ongunobhala jikelelo enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Africa yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye igeneration kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhangela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasizwe
amazwe amaningi ase-Africa ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo kukhansili ebona ngezokuvikela e-Security Council. Ubona ngani lokhu kungenzakala nabo?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Africa lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc, iRussia labanye sebesenza BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe lasentshonalanga bafuna ukuthi babonakale ngathi iAfrika labo bafisa ukuthi ke ibe right. So kungenza ukuthi acine ephumelele amazwe nalawa. Into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi iAfrika indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibithi senza izinto ngendlela kungabe kuyini.
Namhlanje ekuseni sizwe umkhokhi umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempilakahle eZimbabwe?
Kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe iTB izakwelatshwa endaweni zonke. iTB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempilakahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela. Ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa, izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzala ithengele izwidzi bantu abami, ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala kodwa kucineni kungaphumi lutho.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Umthethwandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethwandaba namhlanje sithi ubekomunye umhlangano. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala siza kwethulwa ngolwesibili weviki ezayo, okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. uSikhala wethesa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Love Momaiko. Igqwetha likaSikhala umnumzana Fred Mazarirevu uchasisele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Disorderly conduct, which is co charged with his worship mayor of Kansas. We now have lost count more than 10 times. Our legal team here has applied for bail here at the magistrate court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela, njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza umhlonitshwa Love Momaiko. Sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokhu eqhubeka esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody for this long, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabothwa kumnyaka odluleyo lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
uSikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC unkosazana Moblessing Ali owabulawa ngabacatshengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Kulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende nelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Ngokomunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa ixotshwe umsebenzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olwe-National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli bengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 eMzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe i-Studio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzeze is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District. There's not one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi silesisebenzi esisodwa, abantu laba kabasebenzeli thina, angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC ngemva kokhetho, wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho bayakulandula lokhu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki uthola amazwi ese-New York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba i-Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayehleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma wakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini, kakuseze kwenzakala ukuthuza ukuthi ayithi bhazi ingakazi nathi hhayi yena mnanga kwawena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa nje iyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojili weZimbabwe ngiyithathe zinto ezimbi izo, hatshi ingono lihlale phansi njengabantu likhulume lijanane kwenzele ukuthi lilungisise umomo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa yikhuluma komuntu ozithi unqobile. Yasoze akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyi uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekube le thuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule iripoti eka-Nebus Mumba election report yana. Ngakho hathi akusoze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Yebo, uzithi uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathunda abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu evusa eZimbabwe kulokhu khalakhala lokhu kukhonana isadeka.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-CCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Lapha ngibona iphume kumele ezingabizindile kodwa into eqakathekileyo kasesi ukuthi abantu basale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kungenzeka ukuthi kube nohulumende emanyano kumbe kube transitional authority. Hatshi, lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okolunye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lo khetho kube le khetho olwenziwa nxa izizakhona seziningisike lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asizithibawazithi kumele khona njani kodwa angiboni ukuthi kuzaba lona ukhetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kuminyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba yinto engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokuhulumende womanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobe obabukhona ubabumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwasalwa phansi kwakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba omuntu lami nangikhona ngikhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabe ngifiswa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu yasithakazelela. Isisekelo sombuso lethanda yithi esasifanele ukuthi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kushesilile. Kungaba lokunye ukukhalakhala kodwa saba lethu kufundeze ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengezani, beba bethikisana, kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isathi isifundo esithi esingasisebenzisa kathesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatho lezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentathe lezindaba ngububi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. KwaNastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu si-project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kwezindaba, ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi hlanxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba iminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni belaba singathi ngabo online media sebecabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabanga ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli izindaba engene umhlangano wemfundiso lo, uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu lokhu ngoba kuyasenza ukuthi ungasibhala izitori zethu, sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mbiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli, sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sikoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemisi le-disemali information ngesikhathi lesi esikiso ukuthi abantu basuka babe le-confusion in terms of ama-messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo wezana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le-misinformation lendlela esinganqabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa yi fake news ukuthi lathi njengabantu abatsha even labantu abakumedia singaphombi ukubonakala sesisirculator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezana uPF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lo Ndlovu.
Nabe sekuhlelo lwe-media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi information esinika abantu iliqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini ukwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edlileyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa namanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezi nsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edamu leNsiza esiya lapho ahlanjululwa khona eNcema Waterworks kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edamu leNsiza esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthart wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthart uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza. In the city, being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankuni, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebele impompi ezizasuka eNsiza siya eNcema Waterworks ngoba ubulawayo ukhangelana nelibhulo lwamanzi olukhulu kabi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sika Coulthard.
Umbono wami ngibona umbono kaMayor leCouncil ukuthi kade sibasamelele igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu. Ikakhulu ngasibhekane lokuthi lo nyaka sikhangelele ukuthi kube le drought. So lokhu kuza khona ukusisiza kakhulu njengezakhamizi zobulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leNsiza.
Uzwakala kuluhlelo oluright kakhulu sibili. Njalo siyathemba ukubona khona kuba kuthiwa kuzayenzakala. But manje sisiyakhangela sokuba kwayenzakala imuva. Ngicela ngama promises izinto ezaziphumile esizuza khona ukubona uhulumeni njengoba ngokuhambela isikhwama uzenelisa yini na ukumphathisa umoya leqhwe lakhe kuzibe zifezekele izithembiso zabazenzileyo.
Umphathi ntambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathi ntambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleleke manelela manelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. UColthart angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka UColthart will not hold the seat. But together, in this triangle, iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo was a Friday. Liviki silomculi kamaskandi umkhandozi khandayo yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozi Sidube. Lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eSouth Africa. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani sizwe sinyama sizwe sakithi, ngiyabingelela ngibingelela ngingumkhando ozikhandayo osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo kulokhu ngize nge-albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi, okuliqembu elesibili abaningi bojijela mhlawumbe besebethawu usekile leli elithi umkhando ozikhandayo. Akunjalo kusho sinama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibize ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entsha.
Kanjena kanjalo madoda umkhando osikhandayo, hayi kunzima kakhulu bafana. Yabona oshuni engihamba ngawo lo nyaka, hayi kubi kakhulu. Angihambi ngejwayo, hamba nenjebo, my engineer ngesilungu.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje mawungaya online wonke ama-digital iyatholakala, uthi umkhando ozikhandayo liyavela ithwasa, kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo. Ngiyatholakala lapho, ngibuye ngitholakale futhi nakuWhatsApp. Uthole abangifuna kuWhatsApp futhi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho, kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nokuzama okomsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Njengithwasa lakomthwakazi, usothi ithwasa lakomthwakazi. Soko isapoti ngiyicela kakhulu komthwakazi, ngicela ukukhuliswa yini. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosupporta umculo wethu. Umculo wethu isapoti siyibhekelele kini njengabantu bakithi.
Lo
lethemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhando Sikhandayo.
Lo Thabo Kancube isithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu